Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South.
Umsebenzi wakhe ukubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana sihamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ephalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasikandi kanye lempumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMathebeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla exwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lumbiko ngoba ungamanga aluhlasa. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lumbiko lokuthi owulobileyo ubejongeni. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From the first day ngibona isitori lesi kungamala ngamende amabili amathathu adlulileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela nezinto abanye abantu endawo kuma-WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori yaso phephandaba kumbe inhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje lokuphonga ukuba libizo nje lingajayelekanga. Ngase ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe esingaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through ama-media abajali ukuwasebenzisa o-Herald labo-ZDC. Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa nomkhuba wokubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kuqala ezegubrawundi lanlaye. Umbuzo endilawo umuntu obhala into enjalo ukucabangayo njalo unenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhale lolu daba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Kumanandela isitori lesi ekungenikade sibhoda kubo-WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale ile njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule minto eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenza isitori sesoft anjengalitshela ukuthi kuzabanyiso izinto ezisekuzako ka-election nabantu bale njongo ezijiyeneyo. Ngathi ngibala mnisingathi kini ebantwini abaningi kuzukuthi kulokwenza lohulumende kumbe le-intelligence bebezabhala istory esingani singcono in terms of construction, in terms of ukusibeka sobantu. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence lohulumende phakathi ngoba nje ukubhala kwa ungazindaba ubala istory sakhona usibone nje ukuthi sibhalwe amateur.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa usekhethe amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kuchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathi ntambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithe langena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Umsebenzi wathi kubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana kuhamba njani, abantu basebenza njani, simonitor indaba ze-corruption lendaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunene. So laba ngabantu abazabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe sibekwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha ezinye ke ezitshiyeneyo.
Kuchiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzile?
Lapha ngabantu iparlament yethu, kubantu abasimanejara ephalamende. Icabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. Icabinet ayibi labantu bephalamende kuphela, iyabi labanye ke abamela ke iyinhlangano ezijeneyo. Kulabanye abaazivela kuzingcithi ezijeneyo, izikhwicamfundo ezijeneyo, ngenxa yokubana ke laba yibabazancedisa uadvocatepresident Chamisa okwamanje laba esihlaba ngabantu abayiamsebenzi ongokufuna iphalamende. Nxa sesiyenza ikhabhinethi esizasebenza ngayo kugazena ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Isiyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures, ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu elisaka leli lizwe lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandla elitsha, njalo ke siya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo, kathesi sesipinge ekugcineni kweZimbabwe insistent time sinabantu more than 1,000 abaqoqanayo ukuze umhlangano ephambili. Abantu sizayazisa ngenxa yokubana siyazi kubantu abantu esidila labo abantu abanjani. Kodwa-ke umhlangano wethu uyaqina, uyakheka njengoba ngikhuluma ukuthi ukubana ngizabona-ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kube njani, njalo futhi ngokuye esizakwenza kubhaya elekthini elibuyayo elikhona mhlaka-23 July ngapha ku-16 esipinge wethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. UAlbert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezivalisa iGungwe, imalihlowo emafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezithebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele ngase sifike kube nalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicitshe vele ngoFebruary.
Umnumzana Mlidi Makwayiba yena odabuka emalihlowu uthi sebephelelwe isifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Hhayi, ubuzima esihlangana labo bukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sibili ukuthi ngabe kuyavumakala bakithi idamu lakithi lilungise.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi semalihlowu uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuyizingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisupply amanzi. Isipiliwela sasifika isivala amanzi almost 3 quarters of the year kuhle kula manzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themnkosi Nathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshelwe bhati kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyakhothoza sibende sinathisa nzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosislas Lovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethula iManyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangeni labantu ukuthi maybe ule long lasting solution eyithula iManyange, imali yakhona eningi iyayithula iManyange, ukuthi ithula iManyange ngaba right, then amadamu amaningi la abengasela msebenzi ngoba even itap water iyakwanisa ukuthi ihaneswe from thula iManyange.
Isikhulumeli sogatsho olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Mnyonga kaphendula ngembuzo esimthumile yona. Umnumzana Givers Chapoli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaWard 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu, kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethula iManyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGungwe eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi alokhe izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga ngixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezweni imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu base bakamthwakazi, abantu base Zimbabwe, abantu base South Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana nabo Malawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithi phecelezi ngesilungu yi-virgin, engakahlanganile umuntu wesilisa, ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana la abizwa ngamatshitshi avele nje aqoka njengoba abantu bebonile njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu ehamba lamabutha kwaZulu lezinduna zakwaZulu labo mama kade bephelekezela amatshitshi lathi singaba kwamthakazi siyingxenye yakho thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu kuyasidabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamatshitshi isiko lokuhlola kwezintombi ukusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlola kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi engithemba ukuthi labantombazana awakwamthwakazi ma ebona into enjeyana kumele ukuthi ahlabe kumqhele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi sukwazile ukuthi ume kahle lathi kulisiko esingathanda ukuthi silenze njalo aliyangisi isiko ngeke siyangiswe lisiko ukuthi abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana nxa ungasondela eduzane kwabo abantombazana lawana uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji ukuba ngamazintombi ezihlolwayo izintombi ezigcweleyo abahlukumezeki ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko
lake laba lowenu umcimbi lapho elalixhasana la besifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo njalo olunye lalezi nhlelo lalungukuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi
njengoba usitsho umsakazi ngomnyaka opheleyo ngelanga labo mama Women's Day besihlangene singomama labo mama abade bevela kwaZulu injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwabelane labo okunye sasikwabelane labo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leni njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthwakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwamthakazi kumele kuqale kuyiwe ezindunenyi izinduna bezidlulisele ebukhosini ukuthi singomama silesifiso sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulume nabo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelo lelo siko singomama singalijabulela kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njengoba sise kuhambeni ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamatshitshi la ekade silawo akwaZulu bakhona abantwana bakwamthakazi abambalwa kade bekhona loba nje besibe ngabokuhlala lapha kweMzansi Africa kodwa bengabo umsinsi wokuzimilela kwamthwakazi sebehlangene la mantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamatshitshi bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangaba kwamthwakazi balapha nje ngokuhamba njengathi sonke so okungangokuthi lawo bantwana sebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ukuthini basincedise bancedise labanye abantu amantombazana makuyi ukuthi isiko lelo lokuhlola kwezintombi liyathi livumakala ukuthi luphinde luqhubeke isizini samthwakazi
lo bekungunkosazana Beatrice Mathuthu umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMachopeleland North umnumzana Prince Dube Osbanda. ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lo delimitation?
Silembuzo emnengi esilayo silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma social media, khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama constituencies athize abe malutshwana okwedlula lokho akade eyikho khona. Now thina leyo point asivumelani layo, because ipoint etsho ukuthi khona amanani abantu ababhalise ukuvota eMathebeleland balutshwana, okusokusenza ukuthi ama constituencies kufuze ukuthi ayehle kulalawo akade vele khona. Now uyabona udubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo yikuthi okwakuqala asilabufakazi bokuthi iZCCBCibili amanani wona lawo abawatshoyo ukuthi khona yibo abantu abemandebeleni ababhalise ukuvota ukuthi aliqiniso kumbangamanga. Isizathu esenza ukuthi sitsho njalo yikuthi okwakuqala iZCCBCithi yona lapho ehamba ukuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sisesikolo esinje, but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki, because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground, yiwo ayabe thatha abantu abahambisa ukuya register ukuvota. So siyabe silamanani ethu, so nxa iZEC iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha aba register khona, bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi lina labantu abalutshwana, sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezanu PF yokuthi abantu beMathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela. Asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa kuthiwa khona libalutshwana, abakutshelayo yilabana abazithi bona baningi, yibo abatshela bolina ukuthi lina libalutshwana li thina sibaningi, bona kuyibo ababalayo. We cannot have that kind of a situation. So ke kuqakathekile ukuthi khona iZEC kunanzelele ukuthi asoze sivume, kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli, ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana, nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo, bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana. So mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokho akade siyikho khona kuthiwa eMathebeleland iyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo, ngeni bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani, asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona baningi.
Kodwa ukhomishini yeZEC ilawo amanani akhomba khonokhu abakhuluma ngakho, kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zeZEC?
Udubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongaziverify. iZEC iyazenzela ihlale phansi ithi ayithi esibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka, but amanombolo abo they are not auditable. Akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile. Akekho muntu ongaba ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi iZEC amanombolo lawa abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga, akekho ngakwenza khona lokho. So iZEC kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe, but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo.
Manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona?
Udubo lwethu is a political problem, Chris, and because it's a political and not a mathematical problem, it will be solved politically. And the only political solution that is available is ukuthi abantu beZEC gabachiane lama constituency awe Mathebeleland bengawa disturb, and then after that besizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time.
Okugcina ungavalelisa abalaleli,
bantu beMathebeleland kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza, sokuyisikhathi sokubana sincedisane. Ngiyabonga lisale.
Hello-ke, bekungumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. ZPC, Kariba 1, Cranbourne Bullets 0, Bulawayo City 1, Tenax 0, Ingezi Platinum Le Caps United zibe ngujikilo panga 2 ka 2, Harare City 1, Triangle 0, Wawa 2, Highlanders 1, Manica Diamonds 1, Herentals 1. Siziqibe ngodaba lokuzilivazisa sihamba leqembu likaMasikandi elizibiza ngo 2+2 Mkhandos Khanda yo liphete idlalate lalo elitsha. Weqembu ezethula
sanibonani isizwe esimnyama ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ukuhlukahlukana kwazo. Ngiyabonga leli thuba. Igama lami elokuzalwa Michael, nalinikwa umama ubaba wasekathi Mthokozisa. Isibongo Dube, ngizalwa eCholocho endaweni yakwaNgqoya. Ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos Fit. Ngiqale ukucula last year album lami lalithi Isizwe Sakomthwakazi. Ngabuya ngaleli engize ngalo manje Inyamazane Ezacile.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima bayawela featuring Makhwelintaba kanye lethi Nyamazane Ezacile. Abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Ngiyatholakala ku Facebook Khandos Khanda Dube. Ngiyatholakala ku WhatsApp 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Into engizicelela yona ngane zakwethu, ukuze ningaboni ngelinanga mhlawumbe sengicwelile, ngicela isapoti nesponsa masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, kungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyazicelela isapoti kakhulu kusizo sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 Mkhandos Khanda yo ngale.
Thank you.
Suga madoda bathakashaywa umfazi 2 plus 2 mkhandos khanda yo besiqibela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South. Umkhokheli weTRIPC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.